Mhlaka 16 kuLwezi ngomnyaka ka 2017 ibandla lezanu PF abalwa impi yenkululeko ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe achiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili angakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezihlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizihlalele ngizigwejisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sibili problem yangkhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze inye plan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa imali. Abantu bayehlulwa zimali ukuhamba ekhaya besiyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathesi emavotini la esidlulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi ukuyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Namhlanje nxa sikhuluma ama-factory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zezanu PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emsebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandlale MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emmerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Spanda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuchiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi kuthiwa ngiyami ngedwa, iyasheywa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenyeka yisilo lila muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda sivumelane. Phela kukatekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula kukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyathuseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona.
Kodwa ke umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele.
asifuna ukumnika ichance. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesithi ngabona umahluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza indlela baba kaThe. Kodwa singathi akuyakhe imithi futhi siyazi zathatha isikhathi eside. Asibele zibeni sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.